VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesine ekuseni mhla ka 12 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo bebandla leMDC kobulawayo bagcizelela ukuthi bathethe inyathelo lokuthi isiphatha amandla zekhansili eziyisithupha aziseyi kuvunyelwa ukuyafika emahofisini aleli bandla.
Ama-councillors laba ngabaqale babuyele ngale bayalungisa indaba bayenzile yona leyana. Bayenze ukuthi i-contract ngakuthi izarenyiwa irenyiwe ngu-October ayikhona kathesi ngayisekufayile. Yikho sikufuna kuphela njengama-youth. Asila anything else besides khonoko kuphela.
Inhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU isichothoze amapholisa isithi ahlukuluza amalunga ayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokuya emahofisini ayo kokuphela lapho afika ebuze okuningi.
Asikujabuleli ke khonokho ukuthi amapholisa abe lokhu efakathela amahofisi ethu, ehambanisa ke ukusebenza kwama-officers ethu. Bebuza ukuthi ngubani umkhokheli we-ZCTU. Bona bekwazi nje ukuthi umkhokheli we-ZCTU ngubani.
Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe lawase-Europe okwamalanga angamashumi amathathu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abasakhulayo bebandla leMDC kobulawayo bagcizelele ukuthi bathethe inyathelo lokuthi iziphatha amandla zekhansili eziyisithupha aziseyi kuvunyelwa kuyafika emahofisini aleli bandla. Iziphatha amandla lezi ezivinjiweyo zibalisa umeya umnumzana Solomon Mkunu, umnumzana Christopher Dube lamakhansila amahlanu. Amakhansila la ngumnumzana Mlando Ncube, usikhulekile Moyo, Lilian Mlilo, Pilot Moyo, lo Alderman Ernest Rafa Moyo. Abasakhulayo laba bathi bathethe lelinyathelo ngoba umeya lamakhansila la bavumelane ukwengezelela elinye ihlandla leminyaka emihlanu elikasibalikhulu wedolobha umnumzana Christopher Dube. Umnumzana Dube ngowebandla lezanu PF kodwa wakhethwa ngenxa yobungcwethi atshiwo kwebandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli sabakhulayo kobulawayo umnumzana Benny Hlatshwayo.
Indaba ekhona ngekuthi thina as a youth sifuna ukuthi sizisise ukuthi ama-councillors akuhambise njani ukuthi ahambe ayarenew i-contract leyana. Ngendaba yokuthi thina ngokuzwa kwethu i-contract leyana was supposed to be renewed somewhere ngo-October ngale ayikhona kathesi. So sifuna ukuzisisa ukuthi zakulijimele ukuyirenewa kathesi njani. Plus umthetho uyathi bayarenewa yini bengakhonsidanga abanye abafuna ukungena laphana kumbe is just an automatic issue yokuthi umuntu angene khonapho because nguye wekhona. So thina as a youth sifuna i-explanation ukuthi kuhamba njani and kwenze njani. Because thina sifuna i-smart city, sifuna i-city e-right, but ukwenza izinto ngendlela engalulanga, engaqondakalanga, kuyenza ukuthi i-city yethu ingabi clean. And yikho sithi khona izanu asiyifuni because into zayo aziqondanga. Thina sifuna izinto eziqondileyo.
Manje isinqumo elisithetheyo sitshoni, kutsho ukubana umeya lama-councillors abasoze bavunyelwe ukufika ehofisini kuphela kumbe kukhona okunye okungamelanga bakwenze.
Thina njengamayuthi ama-councillors laba ngabaqale babuyele ngale bayalungisa indaba bayenzile yona leyana. Bayenze ukuthi i-contract ngakuthi izarenyiwa irenyiwe ngu-October ayikhona kathesi ngayisekufayile. Yikho sikufuna kuphela njengamayuthi. Asila anything else besides khonoko kuphela. Khonoko kuphela ukuthi ahambe ayenze into e-right. Yikho sikufunayo.
Manje isinqumo elisithetheyo sifikile yini phezulu kunkokheli yelizwe lonke kumbe sikhona nje kobulawayo khona?
Lapha into itatsela phansi siya phezulu ezinye zitatsela phezulu siya phansi but lapha kwenzakale kwabulawayo abantu abaphezulu bayazwa ngathi lapha kuthi thina lapha kwabulawayo ten so thina njengokuthi sithethe lesi isizathu lesi sesihambisa phezulu ukuthi thina njengamayuthi siyathi ama-councillors laba ayenze i-resolution yabo leyi kona ngale kurenewa leyana bazabe babuyele ngale kuma-chambers bayakhorektha i-resolution yabo yona leya then thina sesihambisa lokhu esi kuresolve thina njengamayuthi kwabulawayo sesihambisa phezulu abaphezulu bazwa ngathi lapha abaphansi.
Lo umnumzana Benny Hlatshwayo isikhulumeli sabasakhulayo kubandla le-MDC kwabulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gandhi we Studio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU isichothoze amapholisa isithi yahlukuluza amalunga ayo endaweni ezithiyeneyo zelizwe ngokuya emahofisini ayo lapho afike ezibuzisise ukuningi. Inhlanganiso le ithi amapholisa ahambe ehofisini yayo eMutare ngolwesithathu kwathi izolo aya eGweru lapho afike abuzisisa imibuzo eminingi ephathelane lenkokheli yalinhlanganiso. Untungameli Nkomo iStudio 7 uxoxe nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kusiphatha kakubi okwenziwa ngamapholisa babuya bengangoswanga emahofisini ethu bephambanisa umsebenzi wethu babuza izinto esingathi kazila ngqondo ngokubona kwethu ngokuthi babuza enye i-information nje esingathi i-public information abangayithola bangaya ku-Ministry of Labour sikwazi ukuthi okubangela ukuthi bebuye ngaleyo ndlela kuyini. Asikujabuleli ke khonokho ukuthi amapholisa abe lokhu evakatshela amahofisi ethu phambanisa ke ukusebenza kwama-officers ethu bebuza ukuthi ngubani umkhokheli we-ZCTU bona bekwazi nje ukuthi umkhokheli we-ZCTU ngubani njengoba ke nxa sisiya kuma-congressi nje siyaxisa phela uhulumende ukuthi abekwazi ukuthi ngubani okhokhela u-ZCTU njalo bedinga le nhlelo zethu akukho emthethweni ukuthi izinhlelo zethu ke ibe sesitshela bona amapholisa ukuthi senzani akukho emthethweni abakwenzayo akusijabulisi ke khonokho okwenziwa ngamapholisa.
Injongo yabo nxa bekhuluma bathi ngeyani kahle kahle?
Kabatsho okuqakileyo ke ukuthi bafunani. Abanye bathe khona bathi baya-updatha ama-records abo esibona kuyukuthi nxa befuna uku-updatha ama-records abo ke bangaya ku-Ministry of Labour bazathola ke imbali ye-ZCTU kwanileyo tshengisa ke kumbe ekhombisa ukuthi abakhokheli ngobani bahlala ngaphi konke lokhu ke sikwenza ke singafitanga so asikwazi ukuthi okwenza bevakathele amahofisi angaphandle kwesigodlo kuba nelokhu yini sesingakhumbulela nje ukuthi ngokubona kwethu bethukile amapholisa bethukile nabantu ababuye ke emhlanganeni wethu kuziki edlulileyo sibone abantu abaningi bebuya kuye kumbuthano yethu kuma-Labour Forum ebulawayo eMtare eGweru bazitsholo ke abantu ukuthi bafunani sibone ngathiwa nje ukuya emahofisini lokhu nje sekuyikwethusela thina ngento abeyenzwayo ikhuluma ngabantu.
Lo mnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eHarare. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshelele umsakazo ukuthi akulalutho alwaziyo ngodaba lwe-ZCTU lolu. Iningi lithi lanxa uhulumende esevumele amanye amagalaji ukuthengisa amafutha ezimoto awedizili lephethulo ngedola lemelika, Lilokhu lingawatholi la mafutha njalo lapho atholakala khona kuyabe kulendwendwe ezinde kakhulu. Sixoxele umnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi olenkampani yezethekeli eVictoria Falls ngalolu daba.
Akusiphazamisayo okunokuthi i-bond ngokuthi i-RTCS bank rate market akusahambelani how do you operate in that kind of environment when you are into tourism, then you want to buy fuel and amagaraji amanye abe charge nge bond not amanye charge nge US dollar. Asithi thina dadewethu amagaraji when you run elakho nge US dollar mina ngirana ele bond. Lwana ke ocharge petrol nge bond le US dollar. It's very unfair. Now bese uyabuya kuzakhamuzi ezisemakhaya. Ziyabuya lapha edrobheni funa ngo-10 fuel, 20 fuel and 20 nge-US dollar, alikalula US dollar. Okwinto kakhulu ngani ukuthi kuyenziwa abantu abangacabangiyo ngoba honestly speaking you can't work like that ngoba abantu bakithi izakhamuzi emakhaya ziyathwala nzima nxaziyahlangana kwesituation enjanganale.
Lingahamba kulawana-ke athengisa ngama-bond note kulula yini ukuwazuza amafutha?
Khathesi zayisithi now akula fuel efor ifuel ekhona nge-US dollar. So into engikutho ukuthi now into vele ekhaya esefike lapha engxenye yagulela kumbe uzodinga ukudla kumbe uzezothenga something njengama-pensioners athole ukuthi ifuel kayisekho sokuleyo-US dollar then sokuba nzima kuyenalwana umuntu ukuthi uzakwenza njani manje. Izakhamuzi zonke ze-whole because asiko bonke abathola i-US dollar, bonke abantu basebenza bahola i-bond. That's very few companies that allow our money sales are going to get dollar. So the rest of the car, I mean, it's only to look at the difference in the bond. So the bond is going to be for the end. My own team, I'm going to very accelerate that way. I'm going to make a car, I'm going to farm to get a chamber, dinga, all over the country, even swell up of fear, fear, get a point of one. We are going to have a lot of people who are going to be a movie. Zithwele nzima ziyasele ukuthi ziyathethela emakhaya ezitola akula swiping machine emakhaya akula sometimes uyakhona akula network ukuthi eco-cash. Is a very very difficult situation for sure kunzima abadala bathwele uzibuyele nhlanhla nxa ukuthi usuke waya eBotswana wathola i-US dollar wathwala amakhiwa wafika wadropha khona ngalo inqinyi kulapho ungafika u-telegram ifike le yakho yabe uyithenga nge-foreign currency. So i-situation yayo kayitama.
Kodwa zona izethekeli ziyabhadala ngemali yakwamanye amazwe.
Hayi, kuba nzima lapho. Sophoso wami kuyalungiswa ukuthi izethekeli ingazifika lapha zizi akukwanisa ukuthenga ezitolo ngama-US dollar especially kubo endaweni zokudla labo Nando's KFC labo Chicken Inn because those are the only outlets ezithengisa ezokudla. Then namanye ama-restaurant of course ama-companies yabo they are selling in US dollar. Izethekeli azila nkinga ngoba ziyabe zila i-foreign currency but okuba inkinga yizakhamuzi zethu.
Lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni olenkampani yezethekeli ye-Victoria Falls ubexoxa ecingweni ye-Studio 7 ekhonale eFolosi. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Abesilisa ababili abeZimbabwe abaxotshwe kwele Botswana ngoba bengene ngokungekho emthethweni babikwa begwaze babulala umtshayeli wemota obebathwele besuka ePlumtree andubana bethathe imota yakhe beyitshayele. Iphephandaba leThe Chronicle lithi ngemva kokugwaza umtshayeli wemota lo ababili laba bamqume entanyeni basebesebenzisa amathaya ledizili ukuchisa umzimba wakhe bamchiya elumethe bahamba ngemota yakhe yeMaster Bongo Kombi ebigcwele impahla zama-groceries bathethe lomakhalekhukhwini wakhe. Lokhu kuvezwe emthethwandaba lapho ababili laba umehluli Bhunu wedethe loTrust Ngwenya welusulu eBinga bemise phambo kamahluli izolo besetheswa icala lokubulala umnumzana Memory Teresa ababehlangane laye emngceleni weMayitengwe. Ababili laba balivumile icala labo kodwa bathi umunye wayefuna ukubagwaza ngoba efuna bebhadale imali yokubathwala bona bengelayo. Ngakho basebekhulumisana ngolimi lwesitonga ukuthi engezwa ukuthi baqoqa ukuthi bembulale labo bamgwaza bezivikela. umakhale khukhwini kamoyi abasebenzengisele omunye wesifazana nguye owababambisayo njalo imota kamoyi yatholakala emzini kababakazi womunye ukuthethwa kwecala labo kuyaqhubeka. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Siyabonga balaleli, likhuluma nomama uMandlovu osekhulu semaphisa. Ngizicela ukubana uhulumende mayengangenela emabhoda, ngoba siyazi ukuthi emabhoda lapha kunzima, kulalaba abantu abanye abahamba ngedamu lapho abangavumiyo ukuhlolwa igciwana leli seliqeda abantu. Akithi siyaxwayisa ukubana ma kungaba lo mthetho obambekayo emabhoda jump la, ngoba kuzaba le ngozi enkulu eZimbabwe. Abantu bayabuya bengene baphume bangene behamba ngokungekho emthethweni. So ingozi ekhona yokuthi uma kungasaqinisanga umthetho abantu sizaphela ngalo mkhuhlane. Besicela ukuthi umthetho ungenele kuhlolwe okuqinileyo ukuze lo mkhuhlane ungasingeneli. Ngiyabonga.
Lo khulumayo ngobhekani ngila egoli ngokokuhlala. Hheyi, lo mkhuhlane siyawuza impela unobungozi, kodwa laba bajwayele ukutshentsha imali lehulumende eyikhulu. Singayisebenzisa le mali ukuthi ingagcini isebenza le coronavirus, abayisho bayisebenzise njengokuthi batshontshe for bona izikhwama zabo, ngoba kudala beyiyenza leyo. Kuze kuyafanana nalezi mali okuthiwa bazibhenke khona lapha e-America. Ilizwe liyahlupheka, kodwa banayo imali abayitshontshayo beyisaphethele. Too much corruption. Nokunye futhi ukuthi yini bangaceli ukuthi basebenzise i-foreign currency straight ku-cancel i-bond leli, ngoba yila bayenza ukuthi ibarane ngali corruption. I-corruption yabo ihamba kahle ngalelo bond leli, ngoba batshontsha le mali i-foreign currency, bayenze inhlelo zabo bayobhenka kuphi kuphi, bathinithini, baqede bathi lizwa linamali. Hayi, abantu bahlupheka bakithi. Asazi into yethwani le.
Ngombono wami msakazi, kungabi lokho kukhulunywa nje, kukhulunywa kuthiwa kulamalungelo abantu besifazane. Akukhulunywe ngezenzo, bekhambele endaweni zasemaphandleni, bebadinge, bebalungisele imisebenzi, bebavulele amathuba omsebenzi msakazi wami. Ungabi lokho kukhulunywa kuthiwa kulamalungelo, kulamalungelo, amalungelo akhona engekho. Sikhala kakhulu msakazi wami ngalabo abesifazane abasemaphandleni. Yibo abathwele nzima kakhulu msakazi wami, yibo kufanele kuhanjelwe kubo uma kwenziwa la amalungelo, beqoqwe befundiswe ngawo la amalungelo, hayi ukuthi kube lokho kukhulunywa nje.
Ngendlela amabhenki ayeza ngawo ukuthi uma unemali ebhenki awudraw imali, kuthiwa usetshenziswa lokho ukuthi uyaswapa uma ufuna ukuthenga, awula mali yogiwa, unikeza imali yogiwa yogada amabhasi. So elinye uhlelo olwenzi iZimbabwe ibe phansi, yebo imali fanele ihlale in protection ngele ndlela yamabhenki ukuthi baswaphe, basebenzise amafoni, imali zamafoni lezi ma-intercash. Kodwa kufuneka ukuthi abantu bebe nemali ku-HH ukuze into zihambe kahle eZimbabwe. Lokoda imali izahlala ebhenki ungayidrowi kahle, angibona ukuthi uhlelo oluhlelelo. And then futhi imali igcwele nasezitradeni ebantwini, begcwele beyitshintsha, ibuya kuphi leyo mali? Ngumunye umbuzo esifanele sizibuze-ke abantu beZimbabwe. Ngiyabonga.
Igama lakumakhesha asitsho izimanbo. Kuyamangalisa ukubona amasonto ebuthana besenza bethi benza umthandazo, kukanti-ke imthandazo abawenzayo umthandazo oqondane lezombangazo, aso umthandazo ukuthi lizwe liphumelele phambili. Asengamathethi ebandla, ngoba ngeqiniso aluba bengamathethi aqoqo ngalo abayaxwayisa uhulumende owenza wakhe ukuhlukumeza kwezabantu ilungelo labantu elihlukunyezwa kangaka. Pho manje bona babonakala isikhathi sonke behlangana nohulumende, behlangana nomnangagwa awada nje abowutawunasha nabaozike ezekiyeli kuthi ma bethi bayathandaza kuyasolisa asayiwomachechi awufani ukuthi abale njengamachechi athandaza uNkulunkulu. Akukho okuhle okungavela kula machechi kwanawo manje.
Bonani njani, bonani manje kwaZulu, njani ngezindawo ngezindawo. Ah, lokho kwabantwana beZimbabwe lokhu sekuzabona yena uNkulunkulu kuphela. Lelo langa ezonetisizulu yikho lapha abazothembela khona ngoba kumanje kube ukudla babeke bethi ngokwabantu bezalokhuye. Abantu bebenesifiso sokulima kodwa uNkulunkulu ngendlela ukuthi akakhulunyelwa, akaboniswa, akatshengiswa, uzenzela okwakhe. IZulu kulimi ngasanabo. Hayi, abantu sebethele ezulu. Kambe abantu bathithi njalo engaka. Phela abantu nxa bengalimanga mpela izidumbu ziyafuna. Abantu bevelele sizibekela bengadli. Manje kwathi uma bengasalimanga kukhulu ngoba vele eminizi manje vele siqale kulalingahlala. Yaqala kudala vele. And akula muntu ozobabhekela, kumele bezibhekele. Njengasezibhedlela bezithengela imithi.
Mina nguNdaba uDlamini. Ngicela ukubuza umbuzo nje umfishane lapha. Kanti kungani ama teachers especially iWhitewater Secondary School benikeza abantwana ama notes ngamafoni? Labo ke abanganawo amafoni, ama notes bawathathaphi? Ngoba abantwana bayakhala besikolo lapha bathi banikezwa ama notes. Ngabe siyalwazi uhlupho lwama teachers kodwa ke abazame umunye umzamo ukuthi bawenze ngoba akusibo bonke abantwana abanamafoni nama WhatsApp akusintwe kahle. Ngiyabonga, ngisoke ngibe muntu.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngonombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Idale eliphezulu eleparlamente eRussia, iFederal Council, selivumele umthetho wokuthi umongameli Vladimir Putin walelo lizwe anqundise ukuba umongameli ngomnyaka ka-2024. Amalunga alikhulu lamathumi amathathu akulelo dale avotelela umthetho izolo ebusuku, kodwa oyedwa wawuphikisa kwathi abathathu bayekela ukuvota. Umthetho lo buvele wavotelwa kudale eliphansi ele-State Duma. Uthi umthetho lo uthi kuzafana lokuthi umongameli Putin kakaze abe ngumongameli, okutsho ukuthi engabusa kuze kufike umnyaka ka-2036 enganqoba kabili kukhetho. Sokusele ukuthi umthetho lo uvunyelwe yi-Constitutional Court kanye nengxenye yenani labantu eRussia. Umongameli Putin labanye bakhe yibo abakhweza isicelo sokuthi kube lo mthetho lo. Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe lawase-Europe okwamalanga angamachumi amathathu alandelayo ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselihlasele abantu abaningi emhlabeni jikelele labulala abanye.
To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. These restrictions will be
United Kingdom, Americans who are embiweni awithulay izolo ebusuku. Umongameli Trump uthi Europe yehlulekile ukusungula inhlelo zokuvikela ukumemetheka kwaleli gcikwane njengeMelika. Ngakho izizalwane zeMelika ezilegcikwane leli ezinye zazo zilithethe kwabavela kulawo mazwe.
At the same time, we are monitoring the situation in China and the South Korea, and as their situation improves, we will reevaluate the restrictions and warnings.
Wengeze wathi uzathatha amanye njalo amanyathelo okusekela amabhizimusi amancinyane kanye labantu abahlaselwe yileli gcikwane ngemali.
Who have agreed to waive all co-payments for coronavirus treatments, extend insurance coverage to these treatments, and to prevent surprise medical billing.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sithatheleli thuba lokubonga laba basilandelayo kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele lapho isilive streamer khona. Silosolani Ndlovu othi livuka njani msakazi, sibe lo Thabisani Ncube, sibe lo Pamela Khumalo, lo Nkosi Mthembo, lo Aaron Dube, lo Pamela Khumalo. Yena othi ubulewe ngama kumama lawo yibo ababulala abantu, ngabona ukuthi amagumba gumba yilaba kodwa kuthiwa bebexotshiwe nje eBotswana ngoba bengekho ngokuthi bengahlalanga ngokusemthethweni. UJerry Ndlovu uthi sibonge umsakazi uhlelo kunzima kuseyaphambili, okuhle ukuthi wonke umuntu weZimbabwe usekubonile ukuthi kufanele kususwe ibandla leZANU-PF embusweni ngoba benza imikhuba yokuzithuthukisa nokufezakisa izidingo zabo. Umandla Joshua Yoram uthi qhubekani ngomsebenzi omuhleli wenzayo, lo sonke Khumalo laye usixhasile. Okwamanje ke njalo silo Shane Wayne Layton, lo Vusi Mpofu. Okwamanje ke sizwe ke umculo kaJayce Marabini esithi Sithandwa, ingoma ephuma kudlalade lakhe uNtunjambile. Yabonga umculo kaJayce Marabini esithi Sithandwa, ingoma ephuma kudlalathi lakhe elithi Litshele kaNtunjambi. La singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abasakhulayo bebandla le-MDC koBulawayo bagcizelela ukuthi yibo abathethe inyathelo lokuthi iziphathamandla zekhansil eziyisithupha aziseyikuvunyelwa ukuyafika emahhofisini aleli bandla. Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe layo wase-Europe okwamalanga angamashumi amathathu alandelayo ngendlela yokumisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Olivalelasayo, imi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.